sibone bacubungulile bonke silama province ang 10 lapha bathi average 2 to 3% ngama teacher khona njalo bonke vele 100% akula educational activities akufundwa abatana baphongu biswa bedlali tsoro badlale lokhu lalokhu abanye bangene ema ofisini ufica sokuphongu bambana ongani ngabantu abadala yikho ke siyaxwayisa abazali kakhulu ukuthi okwamanje lifakelana abatwabeni engozini sizwe umthungameli wabe Parents Association eHarare sithi bona abasoze balalela amateacher bazalalela uhulumende uhulumende kathesi udinga abafana abalutshwani abangafundanga abakuthiwa bazathatha izikhundla zamateacher ngabatwana abavayela kuborder gezi iningi yabo abazange baqeqetshe abazange bafunde yikho ke sithi sifakelani abatwana engozini uhulumende wenu bazali uthi akuladubo ngesikhiwa kuthiwa icrisis
manje njengebandla linalithini kwenziweni
mahlabe zulu sizama konke ukwenzela ukuthi kusasa kube lobufakazi ukuthi sizamile ivike phelileyo simzwile upresident weZANU-PF ubaba uDim Nangagwa esithi kasoze thuswele ngamateacher samuzwa uKenny Matema laye uminister weEducation esithi selabantu abang-10,000 abameli ukuzafundisa konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalandaba lemfundo elomkantsho ngaphandle kwabatwababo ede befunda ngeWhatsApp lemitshini yalelezi nsuku itechnology abethe befunda kuradio ngapha emaphandleni esikhona thina enkaya emadlambuzi eBikita eLupane eBhinga akula magetsi akula konke lokho yikho ke bafuna abatwababo kuphela baye ezikolo abethu bagcina sebebasebenzela into esiyenzayo sisiza kwenza ukukhankasa ukuthi abadala labatwana labazali bahle batshengisele mhlophe ukuthi uhulumende lo kananzi abatwana thina sikholwa ukulandela amalungelo esaphiwa yi-constitution amanye akhona ngokudemonstrator okutshengisela yikho ke abazali bangabloke belalisa inkophe besesara abatwababo bazatshona ungabona ubaba ele-form 4 lo mama ele-form 4 umntwana ebele-grade 7 yikutshabalala kwesizwe sakwenu.